Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kwenze kuse ni mtuaga si ngolwesi tatu mshaka 8 kumpalaga si 2021 igama ngontunga milinku mo kwenzi hamba pambi li kupupe abahlanu nge COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezine 4031 velo mkhuhlane lo. Uhulumende uthi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 bazakwaliswa ukugada amabhasi lemijova. Ibandla leZANU-PF lithi lithola usekelo olunenge kwabatsha abagoqela besifazana abaziwa ngokuthi ngama-slay queens. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kupupe abantu abahlanu nge COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezine 4031 velo mkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebulewe yilolu bhubhane laya ku 4718. Ugatsha lwezempilakahle luthi abaphethwe yilumkhuhlane sikhuluma nje isebe 11,908. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela icoronavirus izolo njalo bangu 14,334. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezingamashumi amabili 18,587. Ukukhwela kwenani labatholakala belomkhuhlane lo kuza ngesikhathi uhulumende esithi abantu abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 bazakwaliswa ukugada izimota ezithwala uzulu ezigoqela amakhombi lamabhasi. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa ngemva komhlangano wabaphathi ntambo izolo. Lanxa engatshongo ukuthi umlayo lo uzaqala ukusebenza nini, uMotswangwa uthe siyeza isikhathi. Wengeze wathi uhulumende uzasungula indawo zokuhlabela uzulu lijekiseni ezilindweni zamabhasi ukwenzela labo abalokhe bengakahlatshwa abayabe befuna ukugada. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Kungabe kuliqhinga elingaphathisa ukuthi abantu bakhuthazwe ukuthi bayehlaba bavikele umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kumele sikuqaphele ukuthi abantu balamalungelo abo. Kuzafika esikhathini sokuthi abanye bale besitsho ukuthi bona balelungelo lokuthi banakekele imizimba yabo. Kodwa ke thina siyakhuthaza ukuthi abantu bahambe bayehlaba. Njalo siyakwazi ukuthi imithi elizweni leZimbabwe kayikeneli wonke umuntu. Ngalokho ke kungaba nzima ukuthi ubambe umuntu ngamandla ukuthi ayehlaba kadibe le mithi yakhona ayikeneli ngokugcweleyo.
Ukusungulwa kwendawo zokuhlabela abantu ezilindweni zamabhasi lamakhombi okukhulunywa nguhulumende ubona kusebenza yini?
Okokuqala ukuthi izindawo lapho kugadela khona abantu zinengi kakhulu. Emalokitshini sisuka emalokitshini abanjwe ngamawadi angu-29. Kambe ukuthi kungenza yini ukuthi koBulawayo zibe khona lezo ndawo wonke umuntu lapha egadela khona kuthiwe uzahlola ukuthi engabe ehlabile kumbe engahlabanga. Ngifaka umzekeliso, nxa ngimisa umtshova ngizihambela ngendlela kumbe ngihamba ngomasiye phambili, kambe ukuthi lapho emisa khona umtshova kungabe kulomuntu oyabe emele ukuthi ngihlabe yini kumbe lezo zindawo kuyozokuzindawo indawo nje ezisedolobheni phakathi esidikidikini lakiwa ama-terminus lawa nje avamileyo lapho kuma khona uzukho laba abagada ama-onda fithi bona kambe ukuthi bazabe kule ndawo lapho abahlatshwa khona yini kumbe kulo muntu omelele ukuthi ama-onda fithi achibilika lapha bese bahlaba yini konke leyo yimizamo esibona ngazani kuthiwa iyisifiso esihle kodwa kunxa sesibuya-ke phansi ku-ground kungaba nzima ukuthi i-implimente kumbe kwenzakale ngenxa yokuthi izindawo lapho abantu abagadela khona ikakhulu nxa sikhuluma ngokugadelwa khona nxa sisedorobheni sisuke emalokitshini siye emalokitshini zindawo ezijiyeneyo kakhulu kuzahamba njani umuntu ophansi ecawuna jina lecholotsho umuntu ophansi kosikhobokhobo umuntu ophansi le etshelanyemba kambe ukuthi lakho kuyabe bekhona abantu ababalindileyo ezilindweni ngaphansi kwemthunzi yamachabela lamagonti bangabe bekhona yini abantu abazabahlaba thina sibona ngazani kuthiwa-ke konke lokho yizifiso ezinhle kodwa-ke ukuthi kwenzakale kuzaba nzima
uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka ephakathi kwe-16 lengu-17 lona luhamba njani liyababona yini behlatshwa
uhlelo lolo soluqalisile ikakhulu ezikolo lapho kulabafundi khona abaqotshwana bebanga eliphezulu kancane labe singathi ngama-A-level yibo abangazani kuthiwa bahamba phambili nxa kusithi kuyahlatshwa bayafika-ke abezempilakahle babacele ezikolo khonaphana babahlabele khonaphana emaklasini kumbe eklasini ethize yabe ikhethiwe luhlelo oluqhubekayo abafundi kungani kuthiwa balwemukela kuhle kodwa laba sebethe baphuma ezikolo angakubonisisi ukuthi kuhamba njani ngoba angikababoni besemagrosa kumbe bengaphansi kwezihlahla behlaba labo bantu emalokitshini kodwa sengingakunanzelela ukuthi ezikolo bayangena sibili basebenzisana logatsha lukahulumende olukhangele ngezemfundo ukuthi basondele ezikolo bathagete laba abantwana abasafundi kakhulu abafundi A-level uhlelo oluqhubekayo so far sibona ngantwa kuqhubeka kuhle njalo labafundi abaningi bayakujabulela ukuthi labo bazafikelela luhlelo oluqhubekayo sibili ukuthi siyalukhuthaza ukuthi kuqhubekele phambili labazali bakhuthaza abantwana ukuthi bahlatshwe bavikele omicron lo osengenile elizweni kukhanya ngazantiwa uyi-silent assassin ubulala ethule njalo esikhathini esiningi kuthiwa ungabona uzubona izibonakaliso zangikhona uvele uyabusulimele emzimbeni yikho-ke siyakhuthaza ukuthi laba abasesibangeni sokuthi bahlabe bahlabe labanye abadala balokhu bethandabuza ukuhlaba kabahlabe ngoba umkhuhlane lo uyingozi njalo ukhona usesekhona kwesikhathi eside
Umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso emela intatheli sindaba iYoung Journalists Association ithi iyathokoza ngokulahlwa kwamacala okuphehla uDlakela abesetheswa intatheli sindaba uHopewell Chingono. Amacala la achithwe inkantolo ye-High Court kuthange isithi abachuchisi behlulekile ukuvesa ukuthi uChingono wephula uphi umthetho lokuthi wakwenza ngandlela bani. Sixoxele umkhokheli walinhlanganiso uLeo Munende.
Njengenhlanganiso thina sithi vele uphulo wayengela ecala kwakuyikudlalisa isikhathi kwakuyikumethusela lokwethusela abanye lokwethusela ezinye intatheli izindaba ezingabe zilombono ofana lowakhe babengafuni sikukhiphe babengafuni sikubhale babengafuni sikukhulume yikho lokhu kwakusenzakala kuwophoshingono idale lenze into elunge kakhulu kodwa lalo idale liphuze kakhulu ngoba udaba lolu solilomnyaka lenyanga phezulu lukhonale lungenziwanga lutho
likhala ngokuhlukuluzwa kodwa uhulumende uthi intatheli zindaba sezisebenza zikhululekile ngoba soweyesula imithetho efana le-IPA lephosa ungathini ngalokho
ukukhishwa kwemithetho efana le-IPA akutsho lutho ungakhayelanga thina silesiselo sombuso esiqine kakhulu esingathi thina sigcina amalungelo wonke sikhuthaza uhulumende ukuthi ehloniphe amalungelo ethu wonke kodwa akwenziwa lokho. So ukuthi umthetho wawukho umbe isiseyo lesinjani awuncedi ngoba esibonayo ukuthi amapolisa lamasosha awasasebenzi phakathi kwemthetho sebesenza intando sebesitshaya sebesethusela bethunywa ngabadala bethunywa ngabakhokheli belizwe. So akutsho lutho lokho. Umbuso lo kamnumzana Emmerson Mnangagwa uyazifananela lokamuye uRobert Mugabe kundaba lezi ezokusebenza kwentathe lezindaba.
Ukuze ilizwe lifike kuzinga lokuthi ilani njengentathelo izindaba selisuthiseka selisithi hayi ingempela sisebenza sikhululekile akula kuhlukuluswa, kuyini elingafuna ukubona kusenziwa?
Sifisa ukubona uhulumende ezikhipha endabeni lezi ezokusakaza, ezikhipha ezimpepazi, ezikhipha ezeBC, besebenze bezimele. Sifisa ukuthi efundile amapolisi akhe, amasosha akhe, amaseyo ukuthi ehloniphe intathelo izindaba lomsebenzi waso. Sifisa njalo ukuthi evule ukusakaza elizweni, evumele wonke olemali, olemtshina yokusakaza ezisakazile, ngihluleka sezehlulekile, yikuthi lathi sithuthuke elizweni. Ehloniphe njalo amalungelo ethu ngoba esiwubonayo ukuthi abantu abaningi ikakhulu izisebenzi zakhe zibona ingane intathelo izindaba azilandaba la kodwa zingakwazi ukuthi hayi ukuthi kube lokuthuthuka yithi esiyabe sifuqa lathi sibhala ukuthi ilizwe liye phambili.
ULeo Monende ukhokhela inhlanganiso emela intathelo izindaba iYoung Journalists Association. Ibandla leZANU-PF lithi lithola amalunga amatsha amanengi abesifazana abasakhulayo abayizicwicwi akala ngokuthi ngama-slay queens nesingisi ngenxa yenhlelo zaleli bandla. Lokhu kuvezwe umnumzana Joseph Chuma. Lanxa engababethanga ngamagama abanye osaziwayo asebephumele egcekeni besithi basekela iZANU-PF kobulawayo ngomculi uSandra Ndebele kanye lonkosazana Sipho Masibuko owayeyimodeli njalo oqeqesha amantombazana kulumsebenzi. Nango uChuma exoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7.
Usekelo lukhula ngendlela emali sayo. I was also pleasantly shocked simile ukuthi so abantu angaka abaningi kangaka asifuna ukujoyina ibandla leZANU-PF including even women, you know, the kind of women abana esingabathi ngama slay queens abana ongeke wacala ukuthi they want to be associated with politics and stuff like that, babuya in numbers in droves. They are really coming up. We are seeing young businessmen coming up in numbers and droves. We are seeing ordinary citizens coming up in numbers and droves. So definitely it's exciting. It's something that I also was like, wow, you know, and it's a good thing, it's a good feeling. But abantu bayasukumathi babuya bafuna ujoin iZANU-PF ngoba abanye babona into le eZANU-PF it's about ukuthi wena ungakhipha that blanket of hatred esigcwele abantu abaningi ebusweni ugcina ungaboni into eyiyeli iqiniso. There's a lot of development happening being caused by this government of ubaba uEdin Nangagwa. A lot.
Ungasinika umzekeliso wenhlelo lezi ukuthi ziqhutshwa nguhulumende ezingabe zikhanga abantu.
For example, khangela the perennial issue eGwayisha ngani, which was mooted in 1912 by the white men. It was never achieved. Come ubaba uMgabe's time, it was never achieved. But look at where it is right now, just in these 3 years, ubaba uMlangagwa in office. It's so much advanced. And into Liana, can you imagine the green belt it will create from Shangani and Gwayisha ngani, coming all the way up to Bulawayo, amanzi azaba sekhona kobulawayo lapha. But if that's still okay, you must know that in a month. I'm a company, the money, the reason why they've closed down is because there's no water and there's no electricity. So once that Gwayishangani dam solves the issue of water, can you imagine the resuscitation of industry? And can you imagine the farming opportunities in the Nzagala? Coming from Shangani, we are all the world. There's so much irrigation. So we are going to have food security, which is another important issue in any economical sector. storage in 2030, it will now be easy to achieve. Once we have food security, once we have got enough water, and then once we have got electricity, look at Iwange, that expansion is almost done now as well. So we'll end up having a situation by Silama gets that we need enough and end up having surplus. Look at the roads. They are being done. Most of the roads, they are actually being repaired as we speak right now. All these are wonderful things, and people that really open eyes and without Uba Lomona, Ukanya, we have won a progress die. I'm a lava, Bazama, Ukona, Yena Kurumba, Kurumba, Bonaparte, Umsevens, we are Wenza, we are Zama, and these things are exciting and easy as in this room. Even now, Untanga, I won't die, but I'm a lava in the way and it makes sense, and that's why they are joining.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga lezano PF, ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi uhulumende uphakathi kwemizamo yokuthatha izimota ezatshiywa ngumuyi umnumzana Genius Ginimbi kaDungure ezibalisa iLamborghini leRolls Royce ngoba engazibhatalelanga imithelo ngemfanelo kuZimra ekuzingeniseni elizweni. Isayithi ithi uZulu usekela umkhankaso oqhutshwa ngamalunga ePhalamende okuthi uhulumende esule umthelo we-$50 afuna ukuhlawulisa abantu abalabo makhalekhukhwini. Sogu iskati, sembigo ye, no.
Hello, Studio 7. Mpena pesuku, wangi. Kwenjani kona hapo, imazene, apeche ya hapo. Tina hapa, utu wa upezi. Nama zizu lugalini, imari aitola kari. Afeza, akura nto, noma, eoto njika mba. Kwenke, kuma kusia opposite direction. No. I want to assist a man in a man long. I want to go voting in Phoenix. I want to go to the Chevron Manga in Scatison. I know.
Ivuka njani balaleli be Studio 7 livusa umhlanhla mahlangu ukutshana eFrancis Town. Ikhulu njani lapha elikhona ngaphi ilanga liyachisa sazi lonyaka ukuthi kanti uNkulunkulu silahlile yini izulu kasiliboni. Ekhaya lapha engizalwa khona emalungu elupane ivusa umama unanhlanhla kumachivuvu ivuse lo nkosikazi wami uMampofana ivuse lo mdala wami uNkomo uRJ ivuse lo mdala usaqhulana uNdivula uAfrika Chuma ivuse lo malume uPaul Ngwenya oyinyanga ivuse lo mza wami uJabulani Ngwenya uthanda utshwala ithi livusa ngihlahla owemalungu owakwamatshivovo khona phana koncuve ithi ngiyabonga ngegama lenkosi uNkulunkulu abe lani izikhathi zonke amen.
Yeah, kuStudio 7 ngiyabingelela kubasakazi nakubalaleli. Ngithi nansi indaba kaDisemba phithiphithi bazali ekubeni ekhaya vele siludubo dubo lwakithi lolo asazi ukuthi lungenziwa njani bazali. Ivoti asazi ukuthi ivoti iyasebenza izosisebenzela na ngoba nabala abantu ngathi ngompeda nje when comes kulezi zinto zamavoti ungathole ukuthi sebeqedile vele bona ngamavoti ka-2023 izali ifuna ukuthi nawo la abantu esithi besimele nabo bahlakaniphe angithi abanye bavele kade basebenza naye izali so kufuze ukuthi behlakaniphe njalo imajority ngapha ngaphandle kwelizwe abantu njalo angeke basuke ngabe bechiya imisebenzi bebhalisele ukuvota phela yonke le minyaka sidla ngapha emzansi
So uthiya lapho siyabhalisela ukuvota futhi khona ngayo. Hayi, sesiyi-stress futhi. Sesiyi-stress njalo abantu sofuza ukuthi ngesikhathi sokuvota begade futhi yobele ekhaya bevota. Angiboni ukuthi kungakwaniswa abantu abangaki khona lokho. Angiboni. Then mina wami umbono bekuyukuthi khona la. Angazi khona laba abahola abasiphetheyo ukuthi kukhona yini abangasizamela khona ukuthi abantu kube lula ukuthi bekwazi ukuyabhalisa emakhaya. Bekwazi ukuyabhalisa okanye kube nama-polling station khonapha negedini. Abantu befike bebhalisa wambana bejike bebuye emsebenzini. Ngoba ngapha yikho lapho esidla khona phela. Siyabonga ngoba ngiqophile lo ethembisi.
Nani bantu abadala bantu abahle shuwa siyalibonga kakhulu uhlelo lwenza umsebenzi elwenza la uphiwa uNkulunkulu shuwa yena elikhulumayo kustudio 7 mina engikhulumayo Ncube Maxi ngiphuma ayolitholotho enzalele etholotho ngibonga shuwa inamba zenu isithetheli nankwa endaweni kathathe egula umsigana ngiyabonga kakhulu umsebenzi olwenzayo uNkulunkulu angani ngaliphathise ligcine insuku zenu ziyande siyazisizwa into eziningi ezijeneyo kusa kwamalanga suku zonke ngongapasti 8 sihlangana lohlelo lenu isitshela yenzindaba ezikhona elizweni ngamazwi ngamazwi ajiyeneyo sibonga kakhulu siyezwa sibile izindaba zamazwe ukuthi ilizwe ngelizwe kuphilwa njani kakhulu kwela eZimbabwe yilo lokuqala lilendlala loloduwa lilamali ligcwele ubuyanga asikwazi shuwa ukuthi tungamile inkomo ukuthi shuwa lokhu sizaphephela ngako asikwazi izihlobo zethu labangane bafike bachiya kunjalo singazi ukuthi kuzaze kulungeni so hhayi ngithe ndikhulumise shuwa lapho elihlala khona uNkulunkulu ibe lani lapho elilala khona uNkulunkulu ibe lani elibusise lanini lanini kuze kube phakathi amen ngiyabonga kakhulu tungama inkomo ukubonga kwenzela abanye bonabo esibenza labo wonke ethi into engabakhulumisa inkosi ibabusise
Enda ndikorumela sabasakazi bothe ba Studio 7 nabalaleli bothe rithi prepani ngaye COVID ikuburaya bathu zwino rithi pangane zimaski na social distancing shumise na sanitizer ikuburaya COVID ndikori apa ndikorela bathu bamathebelendi wakuchiswa ubaba na bathu pambuso ngaye party ya ZANU PF ikuburaya shango ende ikuburaya shango zwino khoyo obeki mpofu ndimuthu wawashindebeleni zwino ukujela bathu brazi bathu basindebeleni kojela ngamuthu basindebeleni brazi zwino bathu basindebeleni bachite gayi vakujera zvithu zvote zvasindebeleni bulawayo vojiya kudzara vathu vashoneni pekrichi vojiya kudzara vathu vashoneni nagai nagai wange nagai nagai vojena zvino richise hani vathu vorina rikuchisa uvava namavhenda akuchisa uvava navasuta akuchisa uvava richise hani shango shangoni ravorina ndiombera meseji iye panda veife nabone pokemuhati naye othathiwa asafari na ufana na mti hey voice message ndikombera ripare pasazi pa Studio 7 ndikombera nda
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi umthethwandaba weMelika wethule isinqumo esivimba umlayo kamongameli Joe Biden obamba izisebenzi zikahulumende wakhe ngamandla ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. I-AP yona ithi kulezibotshwa ezingamachumi phose amane 38 ezifele engozini yomlilo kwelinye ijele esigabeni seGitega kwele Burundi izolo. Singene kudaba lweMelika. Umongameli waleli lizwe umnumzana Joe Biden ukhulumela umkhokheli wele Russia umnumzana Vladimir Putin okwamahola amabili izolo wamxwayisa ukuthi engalokothi athumele amabutho akhe ukuyangena ngodlame kwele Ukraine. Umbiko wethulwe isigodlo sika Biden iWhite House uthe uBiden uxwayise uPutin ukuthi engavele enze lokho iMelika labangane bayo baza kwethesa ele Russia izijeziso zenotho baphinde bathathe amanyathelo angavezwanga. Ukukhulumisana phakathi kwababili laba kuza ngesikhathi kulembiko ethi uPutin uqoqa ukuthumela amabutho akhe ukuyahluthuna ele Ukraine alenze ingxenye yeRussia. Umsakazo wakwele Russia weRT wona ubike ukuthi uPutin utshele uBiden ukuthi akumelanga umanyano weNATO uthumele izikhali emazweni angcelelane leRussia afana layo iUkraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Kuqakathekile ukuthi sikunanzelele ukuthi lanxa ubaba uBiden ubekhuluma loPutin kodwa ubengakhulumi loPutin ubekhuluma labangani beMelika ubekhuluma labantu beMelika. I-foreign policy ye-America i-domestic politics as well. NgesiNgisi sisho kanjalo. Usuka akhulume labantu beMelika eziveza engumuntu oqinileyo. EMelika sokwaba ligugu ukuthi uPresident abonakale engumuntu omelana leRussia leChina kanjalo. Le Iran kuba yinto nje siyajwayelekayo yaba yinto yepolitiki yaseMelika. Ngakho ke ukukhuluma kwakhe lokuyana akula nguquko okungayenza ekucabangeni kweRussia. Baya kuzwisisa beRussia ukuthi ukhuluma kakhulu labantu beMelika.
Isikhuluma nje iRussia iphansi kwezijeziso zeMelika. Ubona ukwethuselwa ngezinye izijeziso kumethusa yini uPutin simbone ededa alubana ngempela ubejonge ukungena ngodlame kwele Ukraine?
Izijeziso zenotho ngeke azesabe uPutin nxa kuyikuthi uqathanisa izijeziso zenotho lokuthi iUkraine ibe phakathi kweNATO. Umbuthano wezempi wezomvikela okuthiwa yiNATO, North Atlantic Treaty Organization. Ngokuba yinto ebangwayo yona leyo i-expansion ukukhula kweNATO isiya emingceleni yeRussia. Nxa ngabe iRussia izabona ngale kocingo ngale komngcele sekule NATO ayisozi kwamukele khona lokho. Kuzaba yinkinga vele enkulu kakhulu. Kanti ke kuhle ukuthi kwayona iNATO ukuze ube loncedo ibe lalapha engadluleli khona ukuze kube le world peace. Kakunceda ukuthi u-expande ucine usugqagqele iRussia kuyenze ize icine ithatha amanyathelo ayingozi angacina edala impi emhlabeni. Ngakho kumele bobabili bacabange kangcono, kodwa kangiboni ke ukuthi izijeziso zenotho nxa kuyikuthi sekulengozi ngempela iRussia eyibonayo yokuthi ku-national security yayo sekulengozi enkulu iyabe iyaqhubeka. Kodwa kathesa ngiboni ukuthi ile njongo yokuhlasela iUkraine bona sengathi kuyingxoxo ekhulunywayo.
Kulokwesabela ukuthi ukuxabana kweMelika leRussia kungagcina kubangela impi phakathi kwamazwe omabili. Ubona kufika kulelo zinga na?
Angiboni ukuthi kungafika kulelo zinga ngokuba womabili amazwe ayakwazi ukuthi kalikho elingasila empini nxa esilwa womabili. Alikho elingayiwina impi. Ungakhangela izikhali abalazo lezo kuthiwa yi-nuclear. IMelika ngeke iphile, iRussia ngeke iphile, kanti kakupheleli khona lapho, iEurope ngeke iphile, amazwe amaningi ngeke iphile, ngoba nxa sekuhlaselwa kuyahlaselwa labangani balawo mazwe. Kuyinto izikhali lezi ze-nuclear yizo ezenza ukuthi kungabi le-Third World War. Kangiyiboni isenzeka. Ngoba phela impi yeMelika leRussia ngeke iyeke ukuthi cine iyimpi yomhlaba wonke. Ngakho kungaphela abantu emhlabeni. Nethemba ke bazabe khuluma besethuselana besiza zonke lezi yazinto, kodwa ngeke bazi bafike esibangeni sokuthi baye empini. Bazabe belokhu bevikana ngoba kuqakathekile kubo bobabili nasemhlabeni ukuthi bangayi empini, ngoba ngeke kusale umuntu emhlabeni.
Umnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe.
VOA.
Sizibethe ngebesihamba phambili. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezine 4031 belomkhuhlane lo. Uhulumende uthi abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 bazakwaliswa ukugada amabhasi lemijova. Ibandla leZANU-PF lithi lithola usekelo kwabantsha abagoqela abesifazana abaziwa ngokuthi ngama-slay queens. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.